Isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 12 kumpalakazi 2019 ngontungameli Nkomo embabeni zekuseni namuhla
ngathi uhulumende yethatha imali yona leyana abhadale amagesi because kwakula bhizinisi ekhona or ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho.
Uzulu ukhala ngokuthi uzadlela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Ikhisimusi ebesiyazi ngensuku zethu besazi ukuthi akulanto esilelayo, besingakwazi ukuthi amagetsi ahamba, besingakwazi ukuthi ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela.
Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ngokuthi uzandlalela ikhisimusi emnyameni lonyaka ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi okuqhubeka. Inkampani yeZesa Holdings yazise kuliviki ukuthi izaqhelisa isikhathi ecitha ngaso amagetsi singene kulanga lonke kuhlanganisela ubusuku lemini kwezinye insuku. Inkampani le ithi ithethe inyathelo leli ngoba eZimbabwe lithola amagesi amalutshwana kwamanye amazwe kanti njalo kalenelisi ukuphehla aneleyo. Lanxa uhulumende esithi usebenza gadalala ukuqeda lolu dubo, umabhalane obona ngenhlelo zamandla kagesi kubandla le-MDC unkosikazi Jasmine Tofa, yena olilunga ledale lephalamende, uthi akakuboni ukuzimisela kukahulumende. Uthi uhulumende kumele asebenzise imali etholakala kunhlelo zokwemba ukulungisisa udaba lolu.
Kusekta ye-mining kule mali le ebanjwayo ukuthiwa i-45-55%, ngathiwa uhulumende yethatha imali yona leyana abhadale amagesi because akula lutho, akula bhizinisi ekhona o ukuphumelela kwelizwe lethu ukuthi lingaphumelela amagesi engekho. Ungaze ukhangele lezibhedlela, ukhangele kuma-factory, ungaze ukhangele lamaplazini, yonke into ifuna amagesi. Ngathiwa laye uhulumende uyancedisa njalo ukuthi i-duty, sizwa kuthiwa i-duty seyakhitshwa kodwa kunezinto eziningi eze-solar power. Ngathiwa kuyakhitshwa konke nje i-duty yonke lakho kungancedisa khonokho. Ngibona nami ngathi uhulumende angawuthatha serious khonokho kunganceda kakhulu.
Umnumzana Chasi uthi inkampani ye-Eskom e-South Africa la ilokhu isiza ngamagetsi.
Of course ilokuzeni i-Eskom layo ikubhizinesi anjo. Ayisoze iphonge ukunika iZimbabwe amagesi ngayisingabhadali yonke imali. Ngathiwa siyabhadala i-Eskom ibiza sinika amagesi ayeneleyo. I-priority especially ku-mining sector, imali liyana bayigcinayo instead yokuthi banika ama-miners i-100% yabo, bagcinela ukuthi bona babhadale amagesi. Then kathesi uyezwa lokuthi uminister uChasi uthi yena ama-miners mele babhadale bodwa nge-foreign currency kodwa bona vele sebenike ingxenye yabo ku-Ministry of Finance ukuthi babhadale ize.
Lapho-ke emafutheni wokuhambisa wezimota awepetrol le-diesel
silohlupho olukhulu kakhulu, particularly ilokuzeni i-diesel yiyo esebenza kakhulu ku-business sector. Lakho kufunakala ukuthi ngathiwa kuyathiwa i-free market abangavumela khona ukuthi umuntu or i-investor efuna ukuthi izothengisa ipetro idiesel babavumele ukuthi babuye because into ehluphayo futhi kakhulu yikuthi uhulumende kafuni ukuaccepta ukuthi yonke into efunakalayo eZimbabwe isebenzisa i-foreign currency. So ngakuthiwa konke even i-budget yethu eyenziwa eZimbabwe ngakuthiwa yayenziwa ku-foreign currency kwaye kuzanceda kakhulu. Okukhona ngathesi i-budget yenziwe kodwa izinto lokho zitshintsha and yet amafutha athengwa yini? Athenga yini? Thengwa i-US dollar. Njengoba ngirivesi lanhle bona ukuthi empuphini babonile ukuthi ama-subsidies ukungabili ama-subsidy kakusebenzi. So ngathesi ngokuthi abantu lokho bebatshela lathi ephalamende siyabatshela ukuthi ngawuthiwa kuyabuyelwa ku-US dollar iZimbabwe ize iqine i-economy yethu sesikwanisa lathi ukuthi sesi-manufacture ama-factory abevuliwe. Yikho okunganceda kakhulu. Kathesi imali yabivela nga.
Unkosikazi Jasmine Tofa ngumabhalane obona ngenhlelo zamagesi kubandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende. Kubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo ele South Africa lona elithengisela ele Zimbabwe amandla kagetsi lalo selihlaselwe ludubo olufanayo osoluthiye iningi lisebunzimeni obukhulu. Uzulu ukhala ngokuthi incingo zikamakhalekhukhwini kazisabambi kuhle amagagasi kanti njalo eminye imisebenzi eminingi edinga amagetsi isimile. Amagetsi abikwa icitshwa kwamahola amaningi kuthi kwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Lokhu sokusenza iningi lithi umumo lo ulakho ukufanalo weZimbabwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana George Mkhwananzi. Oyingcwethi kwezombusazwe waqala ngokumbuza ukuthi okwenzakalayo kwele South Africa yisahluko esincinyane nje kuphela embalini yalelo lizwe na.
Ngeke kube into encane mfowethu, into enkulu esihlukumeze kakhulu ezomnotho ngoba uzokwazi ukuthi izinto zonke nje ikakhulu ukukhiqizwa kwe-industry kusuka kuncike kakhulu ekuthini kube khona umbane. Pho njengoba umbane usuhlala ungekho sokusitsho ukuthi kuba nezikhathi lapho izinto ezima khona ukuthi zenziwe zilungiswe zibe khona njengomkhiqizo opheleleyo. So lokhu-ke kwenza kunciphe isimo nenani lezinto ezingakhutshwa yilizwe ziyothengiswa ziletha imali yakwamanye amazwe.
Kuyini kanti vele okungakwenzakala? Bakhona abantu abathi inkohlakalo isibhahile kakhulu njalo abanye bathi hayi ikwehluleka nje kukamongameli. Kungakuyikuyini okwenzakala?
Khona kunzima ukuthi ungatsho umumethe nje ngomlomo ngephimbo elilodwa. Kungathi izinto zona ziningi. Khona inkohlakalo ikhona njengoba usazi ukuthi izwe laseSouth Africa kulikela solwa kakhulu ngokuthi kukhona sebethumbe umbuso. Kuthe ma kungena umongameli lophetheyo uSiri Ramaphosa kwaba yikuthi umuntu oza ezobhula umlilo elamule susa ilizwe ekuthunjweni kwalo ngabambalwa. Kodwa-ke okusuka kucace manje ukuthi kukhona abantu abathile mhlawumbe akade becatshangela ukuthi babazolamula kodwa kuyibona isigebengu eseziqonda ukuthi zilitsha zilidicilele phansi ilizwe. Ngoba kunje nje angithi izinkampani ezifana nabo Eskom, ezifana nabo SAA, nabo SABC ziyinkampani ezikhokhelwa nguhulumende eziyingxenye yombuso. Kodwa kuzothola ukuthi bakhona asebefuna ukuthi zihlephuke lapho ziphathwe ngabantu makhaza okungathiwa yi-privatization. So kucatshangelwa-ke ukuthi bakhona abantu abakuhulumende abafuna ukuthi lezi nkampani zisuke ngaphansi kokulawulwa nguhulumende zibe ngaphansi kwabantu abathile abambala abazimeleyo nabo beyingxenye kwezamasheya kulabo bantu abafuna bazithenge. Uma u-Eskom esehluleka kuzogcina-ke kuthiwe uhulumende sekukhathele ngokuhlala ekhipha imali ukuthi kuncediswe u-Eskom ngcono athengiswa athathwe ngalabo abazimeleyo. Ma ethengiswa ethathwa ngabazimeleyo labo bona labo abantu abakuhulumende abahlulekiswa eskom bahamba bayokhongozela bengale bese kusiba ukuthi bayabenefita ke kudilizwe luka eskom so kulokuganga okuthile okukhona bakhona abantu abathile abaziwa nangamagama ukuthi bangabe beqonda ukwenza lokho
ubono ngani isimo sakhona ngapho eSouth Africa singagcina sifana xathu leseZimbabwe
singedlula lapho ngoba ukuganga okukhona esikubonayo kungagcina kufike ezingeni lokuthi uvele uvithike nje umnotho omkhulu kangaka othwela amazwe amaningi labantu abaningi kangaka isimo salapho yabazi abantu balapha ukuthi bona kabakwazi ukuthi babekezelele ubuchapha yikho-ke kungaze kuhambe kuhambe baphelelwe lithemba baphelelwe isineke ibhashi lizogcwala umoya kwisimo sizakuba sibi kakhulu ngoba sebezondile akuze ukuba mnandi ngale ngaseZimbabwe ungazenzela intando yakho kungawufa yonke into iphelele phansi kungekho umuntu ozophakamisa umunwe noma athini kodwa la abantu balapha izinto kabazithathi kalula lingashunqa nje lilavu kamalanga belizwe laseSouth Africa ngento njengaten
umnumzana George Mkhwanazi isizalwane saseZimbabwe esihlala kwele South Africa njalo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekwele South Africa. Enye njalo incwadi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi kuyadanisa ukuthi uZulu weZimbabwe uzadlalela ikhisimusi phakathi kokusilela kwamagetsi, ukudula kwezinto kanye lokusilela kwamafutha ezimota lemali okuqhubekayo.
Kubuhlungu vukankomo ukuthi khuluma kathesi yisikhathi sekhisimusi. Ikhisimusi ebesiyazi ngensuku zethu mina lawo esikhula besazi ukuthi nxa kuyikhisimusi kunje akulanto esilelayo besingakwazi ukuthi amagetsi ayahamba besingakwazi ukuthi kuthiwa ezibhedlela kuyabe kungelabo dokotela besingakwazi ukuthi kuthiwa imigwaqo ilamagodi akusela lakuthara besingakwazi khona khona nje ukuthi sihluleke ukuthi singaba lesinkwe esile jam uba bebuyile ekhaya imisebenzi bevalile uyazi ukuthi ungayikhumbula ikhisimusi yayizolo ukhumbule lokhu abantu ababhekane lakho lamhlanje sikhuluma ngelizwe okuthwakalela magetsi kodwa ikholu silayo ikaribha silayo sikhuluma ngelizwe ukuthi nxa ukhangele lamhlanje kuthiwa amanzi kawakho amanzi ayahamba aswelakala kambe shuwa lilizwe bani nkomo ngiqinisa lokuthi ngo-2023 ilizwe leya siyalithatha nkomo
njani Magonya
angithi uyabona kathesi into eyenzakalayo nkomo abantu bayahlupheka ngenxa yokuthi bavota silohulumende owehluleka ukuthi anike abantu ikhisimusi ezwayo silohulumende owehluleka ukuthi alungisele abantu abone ukuthi abantu balokudla abantu balemithi izibhedlela kuyasetshenzwa into zonke zihamba ngendlela yakhona abantu bayase ezibhedlela kathesi bengabulawa ukuthi bayagula bebulawa ukuthi akula siphatho akula mithi sikhuluma ngohulumende owehluleka khona enkomo ukuthi anike abantu ukudla iZimbabwe ilizwe elilomhlaba lomhlabathi omuhle njengaleli lehluleke khona nje ukuthi linike abantu ukudla into engilekuqinisa layo nkomo ikuthi mhlazane njengabantu beZimbabwe ngikhuluma ngomthwakazi labaZimbabwe jikelele saquba ukuthi lokhu okwenzakala kithi kusenziwa ngama-politicians lakhona asisakufuni singaquma nkomo ukuthi asisakufuni siyakumisa kuyaqhubeka ngendlela ukuqhubeka ngayo kathesi ngenxa yokuthi kasikazimiseli ukuthi sikuqume okwinto lokhu mbe sikumise
phakathi kwemiklomelo elithumi baba Magonya umongameli Mnangagwa ungamupha emingaki nxa sikhangela indlela aphatha ngayo umnotho lendubo zonke ezikhona elizweni
caca ukuthi okulithumi kuyabe kusitshoni njalo okungaphansi kuyabe kusitshoni nguphendule kuhle nkomo
okulithumi kusitsho ukuthi hayi usebenza kuhle mpela okuliqanda kusitsho ukuthi akulalutho alwenzayo lubonakala
into engingayitsho imiklomelo engingamnika yona nkomo ngingathi mina ngumuntu ongabanga khona kubhalwa izamanishini abangabe khona sibile eklasini kubhalwe imihloliso kube ngekho ngoba lokuthi nginike u0 u0 umuntu oke wazama kungenzeka ukuthi u0 umuntu mhlawumbe ngabe kuma kwi answer kuphela kodwa umuntu usebenze kuhle kwayo watshengisela ukuthi hayi lapha uhamba so lapha uhambe so wasesiyakhubeka nje ekugcineni wafake i-answer wrong kodwa indlela kubona ukuthi indlela khinhle umuntu lo ngakuthi engaphambanisanga lapha ubeyathwela imiklomelo yonke lo vele ngumuntu ongazange abhale so akulanto angayinikwa ngazange abhale akazange abe niplani
kumaviki asanda kwedlula ele South Africa likhuthaze abezombusazwe eZimbabwe ukuba nabakhulumisane ngoba ezenotho ziphazanyiswa ngezombusazwe ezingahambi kuhle kodwa sikhuluma nje akulalutho lwenzakalayo phakathi kukaMnangagwa loChamisa ele South Africa akudingeki yini ukuthi lidonse ababili laba libahlalise phansi bakhulumisana
mina bangishiya ngathi inkomo why besiyadonsa uMnangagwa loChamisa mina bengishiya phansi angisimuntu lamo lelungelo lokuthi kumele ukuthi yenze izinqumo yelizwe leliyanga angisimuntu lelungelo lokuthi ngenze izinqumo engaziyo ukuthi kusasa zizaaffecta isizukulwana sohlanga ngishiyelwani mina phansi why kumele kuhambe uMnangagwa loChamisa
umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sixoxelwa ekwelebhilithane selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Inkundla yezimlife.com ithi izizalwane zeZimbabwe ebezivela kwele South Africa izolo zilahlekelwe impahla egoqela ukudla lezembatho zeKhisimusi ngemva kokulumatha umlilo kwebhasi yenkampani yeApaco Coaches ekade zihamba ngayo duzane ledolobho leJohannesburg ibhasi le ibivela eCape Town Iphephandaba leChronicle lona lithi umeli wemakokoba edale lePhalamende umnumzana James Sithole olilunga leMDC umiswe emthethwandaba izolo kobulawayo esetheswa icala lokuntshontsha imali yeBurial Society engangenkulungwane ezine zamadola eMelika i-$4,000 kanye lenkulungwane ezilitshumi zamarandi akwele South Africa i-$10,000. Usithole ulilandule leli cala esithi abamethesa lona bajonge ukungcolisa igama lakhe ngendaba zombusazwe. Usithole ubelabanye abasolwa abathathu.
Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Injani basakazi beStudio 7 nabalaleli igama nguRobson Mwale ngilapha eRandfontein eJohannesburg. Hey ngithi le ndaba yokuhlawulela ama-passport le inzima ngoba ama passport azodula kakhulu lawo $318 ngoba thina singapha eSouth Africa kofuze ukuthi sitshintshe iRand to US dollar asazi ukuthi kuthi kumbe masingatshintshi kodwa ukuthi izi ihlangane iyenelise ukuthi koni ifike ku 300 US dollar kuza sibiza imali eningi kakhulu hayi kodwa ke asazi sobona phambili ukuthi kwenzakala kumbe sisizohlala eSouth Africa singasayi ekhaya incwadi zokuhamba mase ziphelile sizoyithatha kuphi imali engaka ngoba abanye bethu abayiholi le mali engaka akunzima kakhulu
njani Studio 7 labalaleli ungabadela ncube lapha engikhulumayo mina into eyenzama ukuthi ngisho lapha ukuthi izano PF why yona ithi ama passport abantu kumele ebe $300 $300 abantu abaphandle kwelizwe bonke bebhadale $300 siyayizwa le $300 ayisavunyelwa ama like ama dollars avunyelwa ukuthi bephathwe ekhaya so thina esiphandle kwelizwe siyithathe ngapi ngoba leyo mali ayivunyelwa kumele kumele siyiphathe leseyimkodo siyebhadala ngaye ema ofisini imkodo singayivezi phandle into abazama kuyisho le sisuke lawo lapha emazweni wona la eselayo siyebhadala ama passport ethu imkodo but sisuka lapho mase siye ema shop kobo okay labo pick and pay la sizibhadale ngama bond hey ba smart la abantu bezani aba smart laze abantu abaningi bekhumbula ukuthi abantu abaningi ba ama double up bazihambela abantu abaningi bazisebenzisela imali yabo vela abalandaba lokho ama passport kwabo ungaphumiyo lokho abantu abalandaba lalokho so abakhohlwe nje ngalokho abangakwenze bathi imali hey kufunakala imali yokuthi what imali la isangapi ila crossroads zazi 1 zonke into eyi1 imali la wabulalelizwe ngubani wabulalelizwe iMPC azangibuza imthwaka azangibuza ngokuthi ama party lokho okuncane azangibo abantu bezano fear fi G40 lela costa enale so selifuna manje amadola amadola ngikhona lichotoze iAmerica ngale lithi America hey America hey asincengira sodwa kodwa lifuna ukuthi sibhadale ngamadola ngikhona lithi siyathatha ngamadola eAmerica ngoba lichotoze iAmerica alitsho lokuthi iRand alifuna lona idoti likwazi ukuthi libe lifly okungapheli engasenzi izidoti
salibonani besakazi hayi ngawuzwa sibili umsebenzini siyabonga kodwa hayi lokho okwenziwa libandla leli elibusayo lezane ukuthi kuthiwe sowusiba la ma-passport ama-300 and something elaziwe esitola hayi lokho hayi abahlale la ma-passport abo ngoba hayi lobo butsotsi obunjalo hayi mina ngeke sikwanise lokho kathe egangeni bayala ukuthi bona bayamasela ezimali ngamasela laba bantu laba masela sela omthula uncube ngiyosebusa ezanu lapha yokuthi oyalungisisa bedonisana lo mnanga gothiwa namhla siza kwenza so sasa senze so abalungisisa izidakono kwabo lokhu lokhu besikulimaza
balalela abathandekayo ekuseni siyabonga kakhulu but okubuhlungu kakhulu kuphezu kwami umoya ukuthi ibandla lezanu PF lokhu elibhizi senze izinto ezingenamsebenzi liqoqa izimo zalo limisa inhlelo zabo zokuzithokoza lokuzijabulisa izwe lihlupheka kangaka indlala ibhahile abantu bebulawa yindlala uhulumende lokalandaba lokulalela izikhalazo zabantu akwenzileyo kuphela yokuthi athi impuphu kayehle yodwa engikukhangeleyo ukuthi kade ngawavimba vele izinto zonke kusukela zisukela ngakazonakala ngale ndlela nanku namhlanje ikhulunywa ngokuthi impuphu kayehle kodwa ihle engikukhangeleleyo ukuthi kukho konke ukuthi ngawakhuluma ukuthi ungahambi ngale ndlela okuhamba ngakhona akwaba ngalingi namhlanje mase bekhuluma indaba yokuthatha amaplaza amanye kanti ilizwe lona liwiswe indaba yokuthi futhi namaplaza behluleka ukufuthi lokuthi bawasebenzi so sebephinda futhi bewahluthi namanye amaplaza lokho belibulala siyafana aleli lizwe leli sithiwa senze nazo ukuthi ungakhuli moyeni
ye sanibonani basakazi lani balaleli lonke hayi mina ungihluphayo nje izanu hayi zanu ngihluphile lizwe linje nje yiwo abakwenzayo lokhu bayokhuluma ngomhlaba thi namhla bayekele ukukhuluma ngomhlabathi ngo-1980 bazoise ngomhlabathi ngo-2001 abesebebona i-MPC njengabantu abangafuna ukuphikisa angwanesishonkomo bafuna ukumbulala omthengisi manje lo shamsuza uzabuya hamba ebantwini abanjani imbabhe yabuya yabunga okukhona ngeqiniso yokuthi inkokheli yizwe zifanele zisintshe kuselo omunye nenika omunye okunye futhi asuze siye ndawo singabambananga khonoko ukuthi ayo omunye umuntu ekuphikisa usuthiwa yisitha kolokho lokho abakwenzayo bemhlangano wona la nto siyenza nxa singabambananga
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika selethese izizalwane zakwele South Sudan ezinhlanu izijeziso phezu kwecala lokuthunjwa lokubulawa kwabantu ababili ababedume kakhulu ngokuchothoza uhulumende kamongameli Salva Kiir. Inhloko kahulumende wakwele Sudan ithi inani lamabutho alelo lizwe alokhe ephakathi ephatheka empini yakwele Yemen selehlile lisuka kunkulungwane ezilitshumi lanhlanu laya kunkulungwane ezinhlanu kuphela. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amalunga edale lephalamende eMelika, iLower House, aqhubeke echukana njalo esehlukana ngamabandla izolo phezu kwemizamo yokususa uMongameli Donald Trump embusweni phezu kwamacala amabili awetheswayo. Abebandla eliphikisayo elamademokrathi bebebambene ekuthini uTrump asuswe esihlalweni, kodwa abebandla lakhe elama-Republicans bebekwala lokhu. UTrump wetheswa icala lokusebenzisa ihofisi yakhe ngendlela engayisiyo lelokuzama ukuvimba isandla sedale leCongress kuphenyo ebelilwenza phezu kwalawa macala. Idale le-Lower House likhangelelwe ukuvota yiloba nini phezu kokuthi asuswe naye embusweni uMongameli Trump kumbe engasuswa. Leli dale likhangelelwe ukuvota lisekela ukususwa kwakhe ngoba lilawulwa ngama-Democrats. Kodwa idale le-Senate likhangelelwe ukuvimba limizamo ngoba lilawulwa ngama-Republicans. Livuka njani mahlabe zulu mthokazi omuhle, siyalibonga ababukeleyo ku Facebook ngitsho abalaleleyo kuma radio. Kufacebook kulogamu Chirayi utana mafuko msakazi, emzansi kunzima ukuthi kuhlale kungela magetsi, kuzoba lo ntombi zodwa gumete ncube othwena senkhona dube igoli isiphenduke iZimbabwe sibili. Ikhisimusi yakudala sasibhalisa isinkwa esitolo sisidla isinkwa esile jemu lemazowe raspberry not okwakathesi. Sibusiso Ndlovu, indlovu enkulu ithini, ithi linjani msakazi? Ilizwe lakithi libhekane nobunzima njengamanje, kuqaliwe kukhankaselwa abantu abayibo abasincindezelayo. Kusesekude kulunge kwelaseZimbabwe. Sibu courage Inkomo, uthi yena linjani msakazi, indaba yamapassport inzima because manje aya expire and bathi bafuna amadola, siyawathola phi? Sure. Mpumelelo Manene utana kunzima kwela kithi, asazi kuzolunga nini kodwa ongapheliyo kuyahlola, kuzoba lovanele Nkomo. Awutwena isiphofu ngeke sidose esinye Nkomo. Ngisethangane kophunyuka elupane uVusimuzi sifile. Sifile uthini lapho Sibanda? Ucina kudala kakhulu. Kuzoba lobanike laphana. Untombi zothi uyaphinda wathi ngicela iWhatsApp number, zakupha inombolo zethu. Mancube Zenzo Oscar Ndlovu utena morning msakazi. Chase Skuza utwena ekhaya ngaze ngakukhumbula ekhaya ke koma zambuzi lapha emphuma khona.
Sizigqibeke ezekuseni ngebezihamba phambili. Uzulukhala ngokuthi uzadlalela ikhisimusi emnyameni ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Incwadi kwezombusazwe zithi ubunzima uZulu abhekane labo kabukaze bubonakale eminyakeni eminingi edluleyo. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Mina lani asidibaneni kwezekuseni ngo-half past six. Olivalelisayo, Mtungamili Nkomo.